Okwamanje amagetsi acitha amahole phose angamachumi amabili i-18 hours. Lokhu ayisikho kwakuqala ikhansili imisa ukulandelwa kohlelo lokuvalwa kwamanzi. Unkosikazi Sikhululekile Moyo, ukhansila kaward 17, njalo engumgcini sihlalo wohlangothi olwe-Future Water Supply, uthi bayazama ukuthi badinge indlela zokuthi bancedise ukuthi amanzi atholakale.
Esikhangile ukuthi thina siyibulawayo City Council siyaxolisa kuzakhamizi. Lathi kuphezu kwamandla ethu kwaluhlupho olukhona eZimbabwe yonke lokubana amagetsi ayasilela. Ngakho siyibulawayo City Council silendlela ezinkunengi esikhangelele ngakhona ukuthi sikhangele ukuthi siyancedisa ukuthi sibone ukuthi sizangena kwezesola, sikhangele ukuthi siyakulungisisa khona lokho ngoba leyo sola ayisebenzi indawo zonke. Kule ndawo ezizavuma ezinye azivumi isola. Upho lwamanzi lukhona, luyengezwa futhi lusengezwa yizisa esiluhlupho.
Umnumzana Joseph Nkomazana, ilunga lenhlanganiso yezakhamuzi eyabulawayo Progressive Residents Association, uthi uhlupho lwamagetsi lamanzi aluqalanga khathesi, ikhansili kumele ibe leminye imizamo eyenziwayo.
Sesithwele nzima ngamanzi elokuthini lapha ngoba hey, ukuhamba kwamagetsi sokusenza singatholi amanzi ngesikhathi esifaneleyo. Uzagcina sokudala ukuthi kube lokumemetheka futhi kwemikhuhlane naleke abakhona esihudo. So hey, ukuhamba kwamagetsi sokuthwalisela nzima kakhulu ngoba sokuze kusebenza ukuthi singaphili kuhle. Sesikhangelele endabeni zamanzi sizesicina singabi namanzi ngesikhathi esaneleyo. So ukuhamba kwamagetsi lokhu kuyasihlukumeza kakhulu, khulu kakhulu sibili ngoba sokuze kungenela kwezinye izigaba.
Okugcizelelwe ngumnumzana Future Maphosa esakhamuzi sakoBulawayo uthi ukuhamba kwamanzi kuzakwenza ukuthi ukumemetheka kwemikhuhlane kuphenduke.
Sesithwele nzima ngamanzi elokuthini lapha ngoba hey, ukuhamba kwamagetsi sokusenza singatholi amanzi ngesikhathi esifaneleyo. Uzagcina sokudala ukuthi kube lokumemetheka futhi kwemikhuhlane naleke abakhona esihudo. So hey, ukuhamba kwamagetsi sokuthwalisela nzima kakhulu ngoba sokuze kusebenza ukuthi singaphili kuhle. Sesikhangelele endabeni zamanzi sizesicina singabi.
Ikhansili yakoBulawayo ikhiphe imbiko isazisa izakhamuzi ichaza ukuba ayisenelisi ukulandela uhlelo lokuvalwa kwamanzi okwamalanga amathathu. Lokhu kungenxa yokusilela kwegetsi okuhlasele ilizwe lonke. Indawo ezilamakampani kanye laphakathi kwedolobho amanzi azaqhubeka ekhona lanxa kungela getsi. Unkosikazi Judith Ncube owesabelo sakoBulawayo ekhuluma izolo esemhlanganweni obuqhutshwa ngumsekeli kamphathi ntambo wezemali uchaze ukuba okwengezelela ukuvalwa kwamanzi yikuntshontshwa kwentambo zamagetsi lapho okuhlanzwa khona amanzi. Kungakho lokhu kusuka kudale ukuba impompi zamanzi zihlale zifile njalo nje. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.